Lokhu kuza ngesikhathi uduwo lwezidakamizwa solusabalele kwethusayo okwamagama eZimbabwe yonke jikelele. Abamabandla aphikisayo bathi isimo somnotho waselizweni yiso esesibangela ukuba uduwo lwezidakamizwa lusabalale okubi ngale ndlela. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uthi kumele uqiniswe imithetho yokumelana nalolu dubo.
Dubo lwama-drugs lo kozwa ikakhulu nge-situation eselizweni. Ungakhangela abatsha kula msebenzi, abatsha bavukela emabhrijini lekwenza izindawo zokubana bephumule ilanga lonke ngenxa yokubana akula msebenzi elizweni. Into yokuqala okufanele ilungiswe nxa umongameli uChabisa sengenile esihlalweni sobukhosi, into yokuqala esiyilungisa yikutholakala kwemisebenzi. Nxa sokuziba le misebenzi, okwesibili yikudila lo mthetho welizwe okunye kwenziswa ama-drugs. Increase eZimbabwe ikubana ke umthetho wethu uweak.
Lokho kusekelwe isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube.
So lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende esilaye khathesi akalandaba labantu, akanaki inhlalakahle yabantu yomphakathi, akalanje esengathi inhliziyo ekhangelayo ukuthi ulutsha luyachabalala ngendaba yezidakamizwa. Akulani lezomkhonomi umgabe owayesehluleka, owayehlulekayo, ole record emhlabeni wonke wokwehluleka ukuba lomkhonomi osebenzayo, kazange abe liproblem enjengayona leyo, ngoba i-security yayingavumeli ukuthi abantu abathola imali ngezidakamizwa bathole impande.
Isikhulumeli sezapho umnumzana Mzongelwa Ndlovu uthi ziningi izizathu esezidala ukuthi abasakhulayo bazibone sebebanjwe ngumjibela wokuphila ngokusebenzisa izidakamizwa.
Ya, hayi, kulo dubo olukhulu kakhulu eZimbabwe manje ngendaba zezidakamizwa, abantwana abalahlekile okwenza abantwana belandele into ezidakayo yokuswela okwenza esikhathini esiningi ngoba kula misebenzi. Kodwa nje okunye sekunanzelelayo ukuthi abamabandla ombangazwe bathatha i-advantage benike abantwana into lezi ukuthi babayenzele imisebenzi emibi. Njalo sokusobala ukuthi abantu abasebenza le bandla elibusayo, abanye bakhona abazenza abaprofit, yibo abathengisa izidakamizwa lezi.
Umsekeli womkhokheli we-National Constitutional Assembly NCA unkosikazi Ngani Mkandla uthi njengebandla bazimisele ukusebenza lohulumende ukulwisana lodubo lolu.
Singasifanele ukuthi nje thina sibonane njengephathi ye-NC, kuhlangane abazali, uhulumende, abantwana labo bafundiswe, abantwana kababhanishwe. Corporal punishment yaveli ikhona nakudala. Kanti bangadakwa sebesilwa. Uzo lokuthi kubangwani, awulandele kwangwani. Inguzo ukuthi okwangoku ngamagelifezi okungaze awokungalokhuziwe. So ngamafitshane ngibona ngani uhulumende leke abe lesandla esiqinileyo, lathi abazali sibe lesandla esiqinileyo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi kumele uZulu asebenzelane lohulumende.
The Ministry of Primary and Secondary Education encourages community members, including and especially community leaders, parents and guardians of school-going children, to assist it in curbing the use of drugs and substance, intoxicating substances. Continuous guidance and counseling within the communities as deterrent measures against drug abuse.
Ugatsha lwezomfundo yaphansi laphezulu lukhuthaza inkokheli lozulu wonke labazali ukuba bancedise okulisaneni lezidakamizwa. Sifuna ukuzala indlela ezizakwenza kutshiwe izidakamizwa.
Uhulumende uthi ngokunanzelela ukusabalala lokukhula kwalolu dubo lwezidakamizwa, usasungule inhlelo lemikhankaso yokulimukisa uzulu ngengozi ezidalwa yikuthatha loba ukuthengiswa kwezidakamizwa elizweni. Ukunje amapholisa athi asekophe abantu abaphezu kwenkulungwane ezimbili 2175 elizweni jikelele abafunyene bethengisa kumbe besebenzisa okudakayo kumkhakhaso osanda kusungulwa. Kungalesi sizathu zokukhula kwalolu dubo, uhulumende useqoqe umhlangano omkhulu wabasakhulayo owe-National Youth Indaba ozaqhutshwa kunanzwa usuku olwe-National Youth Day ngeviki ezayo elubhane. Abasakhulayo abedlula inkulungwane ezinhlanu 5000 abavela ezigabeni zonke zelizwe bakhangelele ukuthi gwaqa emhlanganweni ozabukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, behlaziya lokudinga amacebo okunqabela ukusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa ozokubhahile elizweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.